wonke ama ebalunga e RI2Z siyaqhubeka phambili sithi asiyi emsebenzini ukuqala kusaka 14 ukuze kufike lapha uhulumende angasizwa khona isikhalazo sethu asingezelele imali ekwanisa ukuthenga. Malunga wonke under RI2Z sesiwatshelile ngendlela eziningi. Abanye sibafonela, abanye sibatshela nge-WhatsApp, abanye sibathumela ama-emails. So ngokubona kwami mbona ngalo mbiko ufikile wonke umuntu oku-IR2Z plus abanye futhi abangaphandle kwani kwenhlanganiso yethu.
Litshengisela njani ngokungayi emaklasini kumbe ngokuyahlala emaklasini?
Thina kathesi sinasesivele siyaphuma eklasini singayihlala eklasini. Njengoba kathesi o-form 4 uvibhala o-form 6 ekubhalisweni imihloliso le yabantwana ebesiyidlalela. Abakwanisa ukuhlala ezindlini bazahlala, abakwanisa ukuyahlala kumbe abanye bahlala esitorom. Kodwa thina ngokukhangelela kuthi njengenhlanganiso bekuthi abantu vele bengafiki nje enyathele emengcelweni zesikolo.
Kahle kahle elikhala ngakho yikuphi? Lokho kufana lakwakuqala yini ukungezelelwa iholo mbe sokukuningi?
Thina esikukhalelayo kakhulu yikuthi imali yethu sifuna ifanane njengokuthi savumelana lo hulumende ngo-2012 ukuthi imali yethu ibuye iyikwini i-$500. Nayikho esikukhalelayo khona ukuthi imali yethu noma nxa besinika imali yethu ingama-pound kodwa imali yethu ibe ilingana le-$500 le esayivumelana ngo-2012. Isetshenziswe i-intermarket bank yelanga lelo mhla sihola. Sisebenza amalanga amaningi kodwa imiholo yethu ayisakwani lutho vele. Noma ungazengena uma usuka ufika esitolo ufika kunje sokusasa esesikhwelile.
Nxa likhalala umsebenzi lapha kwenzakalani ezikolo, abanye ababalisi abangaphansi kwezinye inhlanganiso babe bekhona.
Kodwa thina njengesikhalazelo sethu besithanda ukuthi amathisha wonke ngabe ayasukuma. Ungakhethelekile ukuthi umuntu uyiphi ingcwele yeyunyeni, kodwa sisukume sonke sikhulume ngelizwe elilodwa ngoba mbona yonke into le ibamba wonke umuntu ojikelele, ayikhethile ukuthi ibambe umuntu owe-IR2Z kumbe owenye inhlanganiso.